Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 28 ezibandlela 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la ikhansili ngokwayo, but lokhu is now beyond i-capacity yekhansili ngokwayo ngoba yi-directive eyasuka la kuhulumende.
Izakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi ngemva kokudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili emanyene lakahulumende kunye lamasotsha.
So into zentengo anti babagadi currently lapha eZimbabwe akula price control. Ama price while this government yanegotiate lama producers kuvunyelano ama price intengo ziyatshana endawo nezilalezi.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kanengi nengi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Umqeqeqi weqembu lomdlalo wenguqwe leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi ukuqatshwa kukaVikthemba Ndlovu kuza kwenza yena athole isikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Iningi lezakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwe impahla ebiza imali eningi kulandela ukudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane abikwa akhiwe okungekho emthethweni ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende kunye lamasotsha. uGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba ikhansili yethule umbiko enkundleni yokukhulumisana ebulenjini eTwitter ngeviki edluleyo sasayiza kamizi zeMbare ukuthi ikhansili izabhidliza le miduli. Ukubhidlizwa kwamavinkili lokhu kuqalise izolo kwaqhubeka phambili namhlanje lapho amasotsha abekhokela izisebenzi zikakhansili ukubhidliza lezi zakhiwo. Kodwa ukudanisa uzulu isandla esilukhuni sabebutho kulolu hlelo bona bevele bengamelanga baphatheke kulo. Ukhansila weHarare uMnumzana Thamsa Nqahadebe uthi bekubalulekile ukuthi ikhansili ikhulumisane labanini balawo mavinkili ukwenzela ukuthi abantu bangalahlekelwa impahla.
Mele labantu lokhu kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la ikhansili ngokwayo, but lokhu is now beyond i-capacity yekhansili ngokwayo ngoba yi-directive eyasuka la kuhulumende.
Uqhubeke ethi kulusiza ukuthi abantu sebelahlekelwe impahla ebiza imali eningi ngoba abazange bathole isikhathi eside sokuthi bakhuphe impahla zabo emavinkilini la kuhle.
Ye, izinto kathesi uZulu uyamhlupha, izinto zisanzima ngoba sisasuka emsimeni esokuthi izinto zikhwele bengakhangelelanga and bengalungiselanga ama-salaries abo labo lapho abasebenza khona lalabo abazingelayo izimali ngendlela yokuthengisa. Akukabi le ntshintsho engabanika ukuthi baphefumule kakuhle. Kunzima kakhulu, kuzanika ukuthi uZulu azwe ubuhlungu obungazathi sobungezelelekile zalokhu kudilizwa kwezinto.
Imizamo yokukhulumisana nesikhulumeli sekhansili yeHarare uMnumzana Michael Shidemi ehlule ngemva kokuba umakhalekhukhwini wakhe ubecishiwe. Kodwa abakhulumeli eStudio 7 bathi bekungasiwo umsebenzi wamasosha ukuthi axhuthanise abantu ngale ndlela. UMnumzana Kate Maziba isakhamuzi seHarare uthi amasosha asehlukumeza uZulu kusukela kumaziki amabili adlule ngemva kodlakela olwenzakala ekutshengiseni kwabantu ngokungayemsebenzini obekuqoqwe ngabenhlanganiso ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Thina siyalo ukuthi ikhansili lomlando ukuthi lungise kube lungise idolobho leHarare libe lalihlanzekile, kodwa lokhu sekusenziwa amasosha ukuthi sithathe umsebenzi wamapholisi ekhansili eziyenzile yena. Njalo siyabona ukuthi uhambe chaya abantu, konke lokhu sekutshengisa ukuthi akusela mthetho lapha elizweni. So thina hayi azivumelani lakho, ngabe kuthiwa ukhansili uzenzele lokhu yedwa ngoba lo ngumlando wakhe.
Omunye odilizele ivinkili lakhe ngumnumzana Admire Matambo, yena osole kakhulu uhulumende ngesinqumo asithetheyo.
Ngazembare kathi resifit councils idilize yonke into, sebendizele le taxshop yami azinto zeZimbabwe kazimanga kusho kade sizubuhlungu shiwa siphile njani eZimbabwe khona.
Loba nje ikhansili sithi isinqumo sokubhidliza amavinkili amancane emzini weMbare sivela kuhulumende, akulambiko ovela kuhulumende oveza ukuba nguye osithetheyo. Imizamo yokukhulumisa lesikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mtswangwa yehlule ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Energy Mtodi ubengafanele ucingo. Ngokusenjalo umeya wedolobha leHarare ukhansela eBert Gumba namhlanje ukukhuthaze ukuba amalunga edale lephalamende aguqule umthetho ukuze kube lula ukuthi amakhansili adilize izakhiwo eziyabe zakhiwe ngokungekho emthethweni engaqalanga ayadinga imvumo yemthethwandaba. Ngimele isitudio 7 seHarare, nguGibson Bebe.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kanengi-nengi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Lokhu ngokunye kwabangela ukuthi uZulu angene ezitaladeni etshengisela ngokukhwela lokhu ngeviki edluleyo. Okwengezelele udubo lwentengo ukuthi izitolo eziningi emalokitshini zagqekezwa ngabantu ababetshengisela, ezinye zatshiswa. Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathopeleland, umnumzana Comfort Mchekeza, utshele iStudio 7 ukuthi uZulu ulamandla ukwehlisa intengo ngokungathengi impahla elentengo ephezulu kakhulu.
So into zentengo anti babagadi currently lapha eZimbabwe akula price control. Ama price while the government yanegotiate lama producers kuvunyelana ama price intengo ziyachana endawo lezi lalezi, but kula ma generally agreed price even kungela price around $50 at most, but isithengiswa nge-$45. But kuyayenzakala eziyindawo uyasithola sesithengiswa ngama-$2. Into le yavama kakhulu soon after iptaway yayenzwa leyana yatshisa izitolo, so kwaba le-short supply eziyindawo takusela ndawo ezithengiswa kuhle kuhle. So kulabanye bayathatha i-advantage yokuswelakala kwe-product emalocationi lawana atshiswa amashop, bafike bathengise ngentengo enkulu etimes yasithengisa nge-$3 iqiniso.
Manje ungathini wena ebathengini ukuthi kuyini amele bakuqaphele ngalesi sikhathi?
Abathengi into bafanele ukuthi bananzelele ngokuthi ama-price akhontrolwa yibo abathengi. Nxa sebesithi i-demand and supply iyadetermina, kheya ukuthi indlela abathengi bedimanda ngayo, bona abathengi bengabambana bethi into leyi siyayithenga ngemali ningi, othengisayo akwanisi ukuthi agcine i-product especially ama-perishable lawa njengesinkwa for 2-3 days siyayehla. And sesikhulumisa sane laba ma-bakeries bayadeliva isinkwa endawo zonke, imota zabo zahamba zideliva. And la bekhuthaza abathengi ukuthi ngase sithengiswa ngentengo ye-$10, $10, $50 lingathengi, siyabuya la. So abathengi ma bezalalela khonokho kuyayenza. Then kulamanye ama-products lawo aso isinkwa kuphela, kufana labo-cooking oil, kufana lama-beverage drinks, kufana labo-mazowe, konke uyathola even lempuphu uyathola enye indawo sebekweza kakhulu. But into ziyathengisela ukuyehla mbijana, but asikayehli kuze kufika esiteji esifuna ngaso. Kusuka isikhathi laphana kwaba le-stay away yadihlisa impahla, ama-price ekanse kakhulu. But sokulamona sokuthengisela ukuthi hhayi ezinye indawo like laphana amashopu bamanija ukuthi bavula ama-window ukuthi bathengise izinto, sokuqalisa ukuyesha
esikhathini esiningi nxa abantu nxa kulodubo olunjengalona lolu ukuthi intengo kaziqondakali lokunye okunjalo liyaliphe abantu amacebo okuthi nxa besiyathenga bakhangelene
amacebo ayebekhona but I think into e-critical to our situation kakhulu kathesi into ye-supply ilevel ye-competition siyariduswa ukuthi like endaweni enye wathola ukuthi kulamashopu awu-10 kathesi avandalayiswa so kulo one warisasitita eyakhe abanye 9 bakuprocess yokulungisa u-one lo one esikhathi esiningi uyathatha i-advantage ekwazi ukuthi ala competition but into thina
Hello ke ngumnumzana Comfort Muchekeza umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Ukulumende usebumbe ikomiti ye-task force ezabona ngokugcwaliswa kwezixwayiso ze-commission eyayikhokhelwa ngowayengumongameli we-South Africa umnumzana Halema Motlanthe eyayidingisisa ngezehlakalo zodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho ekuqaleni kukancwabakazi womnyaka ophelileyo lapho okwabulawa abantu abayisithupha libutho lesizwe. Isixwayiso lesi sivalisa ukulungiswa komthetho kwemithetho yokhetho ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe kanye lokudingisisa ngababangela loludlakela lababulala abantu. Ikomiti le iyabe ikhokhelwa ngabaphathi ntambo bakahulumende, inhlanganiso yamagqwetha eyeZimbabwe Law Society kanye legqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General. Lokhu kwenzakala umongameli Emerson Mnangagwa esithi uyakhathazeka ngombiko osanda phuma kumsakazo weSky News othi amasotsha ahlukuluza abantu elizweni. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngibona ezani kumele kukhangelwe konke. Ngoba kwenzakala khathesi nxa sikhangela sokufa abantu abaningi over 12 people walimala kwatsha abantu abaningi probably over 1,000 and over 600 people emajele okutshengisela ukuthi imbangela kumbe impande yenhlupho zabantu beZimbabwe lokhu esikhona kumele kukhangelwe khona lokhu ukuthi why kulokhu kulama-structures esingathi ngawe-violence ngoba nxa sikhangela even abantu ababevulela abantu ukuthi beluthe wangosabantu abavele ezigabeni singakhangeli nje ukuthi kube lama-task force kodwa kube kulungiswe impande yomonakalo ngoba nxa kunuka endlini awuspray i-perfume uyasusa into efileyo so kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi into efileyo kuyini ingakhithwa njani into yangikhona kulokuthi kuspray o-perfume kunukelele kamnandi kumbe kuspray ompukani ebefe kodwa insukela yendaba ingakakhangelwa.
Kodwa sesikhangela amazwi kamongameli Mnangagwa athi umangele njalo udidekile ngokuthi kulabantu abahlukuluzwa ngamasotsha.
Asiboni ngoba ama-civic groups akhuluma from day one ukuthi abantu bayahlukunyezwa, abantu bayahlukuluzwa. Kungathathi ukuthi uzokhuluma abantu abavela phandle kweZimbabwe ukuze belale. Ngoba khona lokhu sakhuluma kudala kuqalisa vele i-problem leyo ukuthi abantu bayachaya, abantu bayanyamalala, abantu bayathotshwa. So kuyasimangalisa ukuthi khona enanzelela khona lokho kathesi. Andibona babesithi kulabantu abatshintsha ama-uniform ama-police station. Kuqakathekile ukuthi besilalele njengama-citizens.
Ubona i-task force leyana isebenza kuhle.
Kala kwaba nama-task force kufunakala i-implementation. Siyakwazi okuhluphayo eZimbabwe esesifuna kathesi i-implementation. indaba yama electoral reforms asondaba enje ama organizations anjenge ZSC aqalisa ukukhuluma ngeelectoral reform ngo 2000 lakhathi lokho ngakabe lama electoral reform kishoni bi constitution kadesi kulabantu abayi 600 abavalele abangavunyeli bebela amaloyazi or the constitution idibele bebela amaloyazi so kuyabe kuqathile ukuthi ezinye izinto okhuluma indangabe ingxenye yakho ngoba kwesinye isikhathi sebesibona zanule esandla ezinsini zangkhona so kuzaba nzima ukuthi kube ngiyofaka i-task force kunjenga ngokuthi ngumdlali aphinde abe ngu-referee aphinde abe ngu-linesman kuzaba nzima ngoba esikhathini esiningi uhulumende nguyowonayo sibi
Hello-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Live Talk lamhlanje sikhangela isimo esiqhubekela phambili sisiba sibi elizweni abantu behlukuluzwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuvalwa kwenengi lengatsha zikahulumende welemelika obesekulensuku ezedlula inyanga yonke kubikwa kubangele ukulahlekelwa ngamabhiliyoni ayisithupha amadola komnotho walelo lizwe. Umkhokheli webandla elikhulu eliphikisayo kweleVenezuela ozithi nguye umkhokheli welizwe ngoba esithi unqobe kukhetho uJuan Guaido usekhuthaze ukutshengisela kwensuku ezimbili liviki emzameni yokuthi yokuthola usekelo kwabebutho ukuze bengasekeli umongameli Nicolas Maduro. UZulu uveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labasakhulayo besilisa abasukela abasezifundweni zesecondary kusiya kwabaleminyaka engamachumi amane abasebenzisa ukudakayo kanye lokunatha utshwala ukwedlulise amalawulo. Okuninga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Iningi labasakhulayo abangathandanga kubethwa ngamagama bathi imbangela enkulu yokuthatha udakayo lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo yikuthi kabalakho kokwenza okungusiphilisa. Ukuswela umsebenzi bathi kuyabahlukumeza engqondweni, kubafuqa ukusebenzisa udakayo lotshwala emizameni yokuba bakhohlwe induba bakizo zokwehluleka ukuziphandela. Osakhulayo u-Anopa Murambiwa ngomunye wama-junior councillors edolobheni leHarare emela isigaba sika-Ward 41. Yena ke ulandisa ngokunye okubafuqayo ukusebenzisa izidakamizwa kanye lokunatha utshwala ngendlela eyingozi abasakhulayo njengaye.
What was being said is that you find 40% of all suicides happen to be because of drug abuse.
So ngamashumi amane ekhulwini kwalabo abathatha impilo zabo kungokubangelwa yokusetshenziswa kwezidakamizwa. Nxa kusiza kulolu daba lokusetshenziswa kwezidakamizwa sandise ukuba betha ngamagama amazwi sithi kabalunganga. Kodwa singalukhangelisisa lolu daba lokusetshenziswa kokudakayo uzathola ukuthi kungasintando yabo laba bantu, kuyabe kukhona okubafuqa. Ngabantu abafuna ukuthengiswa uthando.
Kungalesi sizathu Murambiwa oyisifundi St. John's Emerald Hill eHarare ekhuthaza uZulu ukubambisana ukulwisana lalolu dubo. Okusekelwe ngu-Detective Assistant Inspector Majaha Mkhwananzi wohlangothi olubona ngezokuvinjwa kokungeniswa kwezidakamizwa elizweni olwe-CID Drugs and Narcotics.
So thina besixwayisa uZulu ukuthi akasikhangeli siseni abantwana lapha abahamba khona ngoba sisivuma thina ukuthi indawo yethu kungabe kusematown kungabe kusemakhaya khona besibabu sebehlangana lotshwala sebehlangana lento ezidakayo lula. So kabaphiwe imfundiso esingayibiza ngesithiwa sithi drug resistance education ukwenzela ukuthi uma behlangane lakho kungabe thusi kumbeni bangawuqamuli bebevele sebezilungiselela ukuhlangana lakho bayenze esingathi choice kumbe bakhethe bona impilo engcono.
Uthi lo asomsebenzi wabasesipoliseni kuphela kodwa kudinga ukusebenzela ndawonye kukaZulu wonke elizweni ukuluqeda loludubo.
Umnyabeke thisile ngkhaya ngale uyanika imali kahlali labantwana phansi kala sikhathi la. Use uya kuphela ngokuthi ah usehlangane lomntwana osela ama-drugs kathesi usefuna ukuthi ngakho uyahle kuphele kunawo. Unanzelela ukuthi phela lwana osedaka kwakhe kumbamba ingqondo kwambamba umzimba. So uzathatha isikhathi sokufuna labana abayelaphisayo esingathi i-rehabilitation yesilo. So ke nxa kungasenzanga ngaleyo ndlela usala kuyinkinga. Isifiso uzilrafu asinokamakhwapha layo ukuthi kume nje kanjani.
Kwagcizelelwa ngufather Cloud Maganga webandla lokholo lwesiKristu le-Roman Catholic Church onguparish priest eSt Genesius emzini weMarlborough edolobheni leHarare.
Le problem ehambayo esiyibonileyo ukuthi abantwana bethu abaningi sebesebenzisa ama-drugs njengoba bahlangana lezinto eziningi empilweni yabo, ukuthi ngesinye isikhathi akula msebenzi, akula into yokuyenza. So ngalokho sebehlangana nabanye abangane babo sebeyenza into yama-drugs.
Ufather Maganga uthi ilo msebenzi omkhulu inkokheli kwezokholo ukukhuluma phezu kwayo yonke into eyenzakala emphakathini ukuze ilungisiswe.
So kumele lathi sibone ukuthi empilweni yikwini okwenzakalayo. Ngakho ke kumele sikukhulume singayekeli ukukhuluma. Njengoba singabuya ndawonye even e-church laphana sijumayela sikhulume ngento leyi ukuthi leyi into esihluphayo nje sindawonye nje i-church ezimuli lasempilweni.
Umnumzana Anselin Tinashe Chimonyo ngomunye wabongi abasebenzisana loZulu obulawa yimikhuhlane yengqondo eParinyatwa Group of Hospitals engunesi in charge kulolu hlangothi. Ulandisa ngokuqansa kwenani labasakhulayo abesilisa abatholakala besizadinga usizo kuleso sibhedlela.
Mainly the boredom, lack of recreational activities to do and lack of employment.
Esiningi lokhu kubangelwa ukuswela okwenza. Umuntu ezihlalele isikhathi sonke, ukuswelakala kwendawo zokuzilibazisa nokuswelakala kwemisebenzi. Iningi labo bafundile sibe kodwa udube ukuba abalalutho lokwenza ngaphandle kokusebenza okudakayo lokho. Ngingathi mina kulokuswelakala kolwazi ikakhulu ebantwini abadala ukuhlolisisa lezo nkinga abasakhulayo laba bebhekane lazo.
Uchimonyo uthi isilinganiso sokuthathu kokune 3/4 sabasakhulayo besilisa abadinga usizo ngasebebulawa yimikhuhlane yengqondo ngemva kokusebenzisa okudakayo ngendlela ekusibanga esibi kanye lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo.
You might have schizophrenia or temporal.
Ngaba lomunye umkhuhlane wengqondo ngesikhathi esiza esibhedlela kodwa inhlolisiso ibisiveza ukuba kungezelelwa ukusetshenziswa kokudakayo.
Ukuswelakala kwendawo zokubatholisa usizo lokubabonisa ingozi ekhona ma bengaqhubeka bethatha udakayo lokho kanye lokunatha utshwala ngendlela edlulise amalawulo ama-rehabilitation centers njengalokho okutholakala emazweni athuthukileyo, abezempilakahle bathi ngokunye okwenza kube nzima ukuluqeda lolu dubo emazweni asathuthukayo njengeZimbabwe. Bakhala njalo langenani lengcwethi zalumkhuhlane labasebenzela lolu hlangothi lwabasiza ababulawa ingqondo abathi liphansi kakhulu lona udubo luqhubeka lukhula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izakhamizi zeMtare zamukele ngenjabulo enkulu inyathelo elithethwe nguhulumende lokubuyisela amabhasi enkampani yakhe eZupco edolobheni leli. Izakhamizi lezi zithi lokhu kuzazinceda kakhulu njengoba abemchova lamakhombi kade sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokugada amahlayana. Amakhombi abikwa abe esehlawulisa amadola amabili uhambo lunye oluhlawuliswa idola linye ngabeZupco. baningi kanye lengcwethi ezicubungula ezomnotho abathi zizayicela isivuthiwe njengoba uhulumende wake waqala umsebenzi wokuhamba kwala mabhasi kodwa kwagcina kusiba lukhuni ukuthi aqhubeke esemgwaqweni. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu uthi ukuqatshwa kukaVictemba Ndlovu kuza kwenza yena athole ithuba kanye lesikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo abayibo ikusasa yaleli qembu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkokheli yeqembu le-Highlanders lonyaka iphe ithuba umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu ukuba achazele amalungu aleli qembu ngenhlelo zakhe emhlanganweni waleli qembu uqhutshwa minyaka yonke ekuqaleni komnyaka. UMatinda usebenzise leli thuba ukubatshele amalungu eqembu le-Highlanders angenela umhlangano oqhutshwe ngesonto edolobheni lakoBulawayo ukuba lonyaka uzasungula inhlelo ezakwenza ukuba iqembu lizibhekele abadlali balo. Okuyinto athi nyakenye bekungekho lula ukuba ayenze ngoba isikhathi sokwenza lokhu ebengasitholi. Ngalokho ke uthi ukuqhatshwa kukaVictemba Ndlovu uba ngomunye wabasekeli bakhe sekuzamkhulula ukuba aqede isikhathi esikhulu elamaqembu abasakhulayo.
Robbing in uVictemba was not by defect. Isibongo siyafanana. I-drive yakhona yokuthi khona lesiye abantwana be-Highlanders u-understand the football ye-Highlanders ukuthi bangene kusystem. So uletha uVictemba uthi abuye azosijoyina ku-first team. Senza thina kwa isikhathi manje esokuthi ngikwanise ukuthi khona sifake ama-structures in terms of i-development. So kufanele khona sifake i-philosophy lana from the under 14. Ngizathola-ke isikhathi manje sokuthi khona ngikwanise khona ngibe ama-under 14, under 16, under 18.
UMatinda uthe eqatshwa liqembu le-Highlanders ekuqaleni kwanyakenye waphiwa umlando wokuphendukisa isiko laleli qembu elokuzikhulisela abadlali okutsho ukuba nguye njalo okumele atsho ukuba kudlalwa njani kusukela kuqembu labasakhulayo kuze kufike kuqembu elidlala kwisigaba se-PSL. UVictemba Ndlovu nyakenye ubeqeqetsha iqembu leBulawayo City kanti phambilini kwalokho uke wasebenzayo engumsekeli kaKelvin Kaindu ngesikhathi beqatshwe ngamaqembu abalisa ele-Highlanders ele-Triangle kanye lele-Haumain. Ngesikhathi esadlala ibhola uVictemba udlale kwisikhathi eside uqembu le-Highlanders, wadlalela njalo leqembu lesizwe lama-Warriors, ikanti ke wadlala selizweni lase-South Africa lapho adlalele khona amaqembu abalisayele Morocco Swallows kanye lele-Mpumalanga Black Aces. Omunye umsekeli kamqeqeshi obevele esebenza noMatinda Ndlovu nyakenye nguMandla Mpofu kusithi umqeqeshi weqembu leBhozo 90 uMelusi Sibandala ubephathisa kodwa inkinga yakhe ukuba akavunyelwa ukuhlala ebhentshini njengoba engelasithupha sika-CAF A okumele kube yiso esiphethwe ngumqeqeshi oqeqetha kusigaba se-Premier Soccer League kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kati kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Iningi lezakhamizi zeMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi kakhulu ngemva kokudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili eHarare emanyene lakahulumende kunye lamasosha. Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kaningi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Kwezemidlalo sizwe ukuthi umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu uthini ngokukhethwa kukaVictemba Ndlovu. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.